soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomkela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 11 kuMfumfu 2024 ngoGetsitobe. Endabeni zethu lamhlanje, amasela ahlome aphelela athathela induna uMarufi imota asanda kuyiphiwa nguhulumende lemali edlula 3,000 rand.
Ngumbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Sizathola ukuthi kuzabe sekusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi anganiki ithuba lokuba nezakhamizi ancedise.
Uhulumende wengeza ama-allowances amakhansela omeya labanye.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhala.
Unanzwa usuku lwamantombazane abeZimbabwe besithi bahlupheka okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasela ahlome aphelela athathela induna uMarupi eGwanda South imota asanda kuyiphiwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amasela la agqekeze emzini wakhe emadabukakusa namuhla amthathele njalo omakhalekhukhwini ababili le mali edlula inkulungwane ezintathu zamarand 3,200 rands, ambophe njalo imbila zikakonde engakabaleki ngemota yakhe. Izihlobo zithi ititibele induna engalinyazwanga ngabantu laba. Amapolisa athi aseluhlolisisa udaba lolu. Kolunye njalo udaba, amapolisa aseveze amagama abantu abayisithupha abacatshangelwa ukuba bahluthuna imali ye-Ecobank kobulawayo ezigidi ezine zamadola eMelika, $4 million. Amapolisa ethule amagama abantu laba enkundleni yokuxhumana i-X esithi asibambisana lamanye amazwe ukuze bedinge amasela la. Abacatshangelwa ukuba badala icala leli ngu-Elijah Bombonu, owaziwa ngegama lokusoma elithi Mupostori, uDavid Savage, Israel Zulu, Kutakwashe Mudzingwa ozithi Umbro, Takafa Bumbunu, owaziwa njalo ngegama elithi Nison Mahembe, Paul Chinake lo Brian Murape. Amapolisa anakanela ukuba abantu laba babalekela kwele South Africa besanda kuhluthuna imali ye-Ecobank. Uhulumende usengeze ama-allowances amakansela amameya labakhokhela amakomiti amakansili labanye. Uhulumende uthi ama-allowances abomeya akhuphekwe kusuka kumachumi phose amahlanu amadola emelika 47 US dollars, afika phose ikhulu lamadola 90 US dollars ngenyanga. Amakansela asezathola amachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola emelika 75 US dollars ngenyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, yena labanye bakhe abazathola amachumi edlula kancane ayisitshiyangalombili zamadola emelika 82 US dollars ngenyanga.
Izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kulendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Umsebenzi lo wama-councillors kuncedisa isigaba, kuncedisa izakhamizi, kodwa ngokunjalo futhi akumelanga ukuthi nxa usenza lowo msebenzi ugcine usebenzisa ama-resources okumele aphilise abantwana. Kumele ukuthi i-allowance abakunika yona anxa ungasomsebenzi irikhuphe ama-expenses akho wasebenzisileyo. Singabi ukuthi sithathe imali yabantwana sisebenzisa ekuthini incede umphakathi kumbe uncede izakhamizi. Kho kumele kube lo mahluko khona.
Ungathi kodwa liyakuthakazelela kumbe kungani nje kulokuqhweba phakathi?
Ngumbono wami kakufikanga lapho umele kufike khona kuphathise kawufika uzathola ukuthi kuzabe sokusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi anganiki ithuba lokuba nezakhamizi ancedise uzabe sesiyasebenza ukuthi athole imali njalo kulanabo abanye ababehamba ngezimota zabo uzathola ukuthi kufikele abayisebenzisayo ngenyanga sisebenzisa amawadi abo kawuhambelani neyalawensi nale
asithi ngabalinike okuzwakalayo nje belingathi kungene emalini kwezithi umuntu asale ngani uyakhudumala kancane
umbono wami mina ukuze kweneliseke ikakhulu mina ngihamba ngemoto engisebenzisayo ngikwanisisiweli yonke ngenelise nje lokufona lokwenza lokhu nalokho i-$300 ngibona engani kungenela eziyalawensi yama-councillors ngibona engani i-300 ibingaphosibambeke kanani ngoba nanko phela ungananzelela ama-members of parliament babalelon yokuthenga izimota baphinde njalo babe loan yokuthenga izindlu khangeleke ama-ministers lawo balelon yezimota lezindlu and so forth so ama-councillors yiyo nje akhangeke anakhangelelwa phansi
Lo ngumnumzala Edwin Ndlovu umsekeli kaMeya wakobulawayo esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ezinye izakhamizi zesigabeni zenduna uGampu Sithole wesihlanu eTsholojo lezinye indawo zithi seziphila ngokunatha itiye kuphela ngenxa yokuswelakala kokudla. Abanye babo kabanelisi khona ukunatha itiye njalo kwabatholi ukudla okholiswa nguhulumende kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kunendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abanye babo bathi banensuku ezinhlanu bephila ngokunatha itiye ngoba akulakudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Unkosikazi Georgina Moyo ngomunye wababhekane lendlala le esigabeni sikaGampu.
Hayi lapho kuyafiwa sizinje siyahluva imizimba ngendaba yokungadli sesile khwashi. Amanzi lawo kawakho ngoba le nkomo ziyacuba kazinathi asisela nkomo. Sitshayo ngezandla ngingaka ngisalukazinje 82 years ngitshaya ngezandla.
Esinye isakhamuzi esihlala endaweni le unkosikazi Geli Sithole uthi uyalamba umdeni wakhe
yokho kuyafiwa sisilefasi.
Unkosikazi Doris Macele ohlala esigabeni senduna ungqoya laye ukhala ngokuswela ukudla.
Kuyahlupha ngoba kunjelele ukuze le mali mdakamama imali kayivunwa nabantwana bafa baphela ekhaya sihlala siyi-7 bathi bona bazanika 3.
Kulabanye njalo abathi bayakuthola ukudla okuholiswa nguhulumende kodwa akweneli imuli zabo. Unkosikazi Ruth Chabangu ohlala enemane uthi kunzima lonyaka ngoba abantu babalakudla ngenxa yesomiso esesabekayo.
Hayi ndlala siza kufa thina izalukazi yoba ngihamba umnyaka unalo omkhulu kangaka athi izalukazi yafa asiboni lutho bathi indlala yasikhukhuhla.
Induna zisanda kunikwa umumbu lokunye ngohulumende phansi kohlelo lwesiphala senkosi. Induna u-Ashil Gampo Sithole 4 uthi uhulumende kumele engeze ukudla lokhu ngoba banengi kakhulu abantu ababhekane lendlala lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuba akula muntu eZimbabwe ozabulawa yindlala lonyaka. EleZimbabwe lidinga imali edlula kancane amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-$3.3 billion eyokuthengela abalambayo ukudla. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-World Food Program lezinye zithi zizama ngamandla wonke ukuba ziphandele abantu abalambayo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseTsholotsho ngingu-Anastasia Ndlovu.
linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula i-link ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kunanza usuku lwamantombazana ele International Day of the Girl Child abeZimbabwe bekhala ngokuhlupheka. UNokthoba Dlamini usathulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Amazwe emhlabeni wonke jikelele ananze usuku lolu namuhla. Inhlanganiso ye-United Nations Children's Fund kumbe UNICEF isithi amazwe amaningi ephula ilungelo lamantombazane. UNICEF ethule umbiko lo ekhasini layo ku-internet ithi amazwe amaningi kawananzi amalungelo amantombazane. Ithi abaningi bendiswa bebancane njalo bazithwala mahlayana ngenxa yokubanjwa ngamandla ngabesilisa. UNICEF iphinde yathi phakathi kwamantombazane amane eyodwa iyadlwengulwa kumbe yendiswe ngenkani. Ithi okukhathazayo njalo yikuthi banengi ababanjwa igcikwane le-HIV emhlabeni wonke jikelele. Ithi ezimfundweni lakho kuyasilela kumbe kulabanye abafuba ngenxa yokuswela ukudla okwakha imizimba. Sixoxe ngezinye inhlupho ezibhekane lamantombazane. Lonkosikazi noma Gugutshili ohlala eVictoria Falls othi inengi labo lithwele nzima uma lisesikhathini.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu. Iyakhoza ikhensa nokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhala. Ugcina suthola susubuka suphuma nje kungama-rashi-rashi okungaqedakaliyo phansi ngahle.
Abasebenza kunhlanganiso ezinceda amantombazane bathi adubeka amantombazane ikakhulu abasemaphandleni. Umnumzana Trimondolo okunhlanganiso yePathways Women Empowerment and Girl Child Support Network uthi abanye babo kabafundi ngemfanelo.
Abantwana babamkazana children menstruation cycle abanye they stop going to school. Then kulama early child marriages. So thina njengenhlanganiso masihamba senza imfundiso yethu. Siyazama ukukhuthaza abantwana kakhulu. Especially uma sibafundisa nge-adolescent sexuality and reproductive health. Kuthi isikolo siqakathekile abantwana abangamankazana.
Sixoxe njalo lo mnumzana Mishek Ngulube owenhlanganiso yemhambi Children's Fountain of Hope.
Lathi sikhona abasiyi-organization silama-challenges esihlangana lawo almost daily. Abantu bebuya abantwana bengahambi esikolo. Whether from primary school to secondary school, kwesinye isikhathi kwenza ukuthi umntwana ekhaya esuke esikolo ngoba lapha ahlala khona bekudla kuyabahlupha abantwana besibe khathazeka. Izihlobo sezizama ukuncedisa mbe sezithatha ezinye sezisenzela ukuthi zihlale labo, kodwa kube nzima njalo ukuthi bahambise esikolo ngokuthi i-school fees abasikwanisi.
Umzali umnumzana Telephone Sibanda umhlali weVictoria Falls uthi ilanga leli loba belinanza minyaka yonke kunengi yokusilelayo ekukhuliseni amantombazane.
Ukukhulisa umntwana engkazana kunzima ngoba ngitsho nginabo abantwana abamankazana labazukulu ndabo. Yazi indlela esihlangana lazo ezinzima kakhulu, kakhulu kulaba ngani base kuma-grade 7 kusiyale. Kulezi mali eziningi eziyasezinide ebantwaneni, kodwa uhlupho esilalo kasila mali yokubancedisa.
Uphenyo olwenziwa ngabohlangothi lukahulumende olwemfundo ephansi lwaveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abafundi abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bazithwala, iningi labo lingabafundi bemaphandleni. Ngalokhu abe-UNICEF bathi sekuyisikhathi ukuba amazwe abambane ekuxhaseni umntwana oyinkazana. Indikimba yalonyaka ekunanzweni kwelanga leli ithi Girls Vision for the Future. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls.
Siya sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isicoco seNobel Peace Prize siphiwe inhlanganiso i-Donkey ebona ngenswelo zabaphepha kumabhomu atomic bombs aphoswa ngelemelika ngomnyaka 1945 abulala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 1200 kwele Japan. Ele Cameroon lithi akusavunyelwa ukukhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli Paul Biya osebuse ilizwe leli okweminyaka efika phose amajumi amahlanu 49. Useneminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithiyagalolunye lanye 91. Kubikwa ukuba uBiya usehamba engani kubikana lesithunzi sakhe ngenxa yokuluphala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sizwe imibono kahulumende weMelika.
Elemelika lele Iraq asememezele ukuthi amabutho amazwe achiyeneyo akhokhelwa ngelemelika abelwisana leqembu le-ISIS e-Iraq lakwele Syria azagqiba lomsebenzi ngoMpandula 2025. Umbiko owethulwe ngamazwe omabili uthi inguquko le izaphathwa ngendlela ezakwenza ukuba amabutho ase-Iraq eqhubeke ethola usekelo olwaneleyo lokwenqabela i-ISIS. Sokuleminyaka elitshumi iMelika ngemva kokucelwa yi-Iraq iqoqe umanyano wamabutho okulwisana le-ISIS. Yona eyayisenza ubudlova obumangalisayo ibulala abantu eSyria lase-Iraq. Ekhuluma emhlanganweni we-ISIS Ministerial osanda kuqhutshwa, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe umanyano wamabutho lo uphumelele. Wazisa lokuthi inani lamazwe aphatheka kulolu hlelo lakhwela lisuka kutshumi lanye 12 laya kumatshumi cishe ayisishiyagalolunye 87. UBlinken uthe ngo-2017 umanyano wamabutho wadiliza iqembu le-ISIS e-Iraq. Eminyakeni emibili eyalandelayo senza okufanayo kwele Syria. Savimba imizamo ye-ISIS yokwakha isigodlo, futhi eminyakeni emihlanu edluleyo, sibambene, sisebenzise amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola eMelika, ukuvuselela izakhiwo lokuqinisa umvikela endaweni ezadilizwa yi-ISIS. Kodwa, siyazi ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. UBlinken uqhubeke esithi, lesi yisikhathi sokungahlaliseki e-Middle East. Kubaluleke kakhulu ukuthi siqhelise imizamo yethu yokuqinisa ezomvikela emazweni agoqela e-Iraq lase-Syria ukuze senqabele amaqembu ezidlova afana le-ISIS. Ele-Iraq lizathatha umlando wokuvimba i-ISIS ukugxila futhi impande kuleli lizwe, kutsho uBlinken. Elemelika lizaqhubeka lilwisana lobudlova kwele Iraq lakwele Syria liphandle. Kungakhathalekile ukuthi okwesikhathi esinganani, inqe kulesidingo. UBlinken uqhubeke wathi, okokugcina sizaqinisa ukusebenzelana ndawonye silwisana lengatsha ze-ISIS endaweni eziphandle kwe-Middle East. Emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa, amaqembu alobudlelwano le-ISIS asegxile impande. Lokhu kwengeza ingozi evele ikhona, evela kwamanye amaqembu afanayo. Umnumzana Blinken wazise ukuba iMelika izanikeza izigidi zamadola ezedlula ikhulu $148 million. Ezasetshenziswa ukuqinisa imingcele lokulwisana lobudlova e-Sub-Saharan Africa kanye lase-Central Asia. IMelika izanikeza njalo i-$168 million ezasetshenziswa kunhlelo zokuletha ukuhlaliseka e-Syria lase-Iraq. Lesi akusizo sikhathi sokuyekethisa, kutsho unobhala Blinken. Sokuyisikhathi sokuphinda sizibophezele emsebenzini wethu ofanayo, okunqoba i-ISIS, futhi siqinise ukuvikeleka okukhulu lokuzinza kwabo bonke abantu bethu.
Le yimibono kahulumende weMelika. Ngizikathi zokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Hallo, hallo, hallo Studio 7. Thina sikhala ngabantu babasebhambazi la amasotsha, hey, maku ngudisemba basithathela imali eningi kakhulu la. Lizame sithi linganceda amasotsha laba basithathela imali sibile bhambazi emaitengwe lapha sesizwele. January maku ngojanuary sibuyela ngapha bayathatha ama-100 babefuna ama-300. December ikakhulu ispecial kudisemba kakhulu, like linceda ribona ukuthi lingabayenza njani abantu laba kamnanga khona.
Salibonani kuStudio 7. Ibizo lami ngufanyana Ncube, ngihlala e-Wange District eMabale Village Masikili anda kukasiphephela. Yes, lesikhotho lapha isaphela amanzi. Sikhotho lesiphela amanzi ibili. Lesikhotho sidonsa ngamasola. So amanzi kasaphumi ngitho. So sithwele nzima, sithwele nzima ukuthi asikwazi ukuthi sisi kumbembe singenzani. Okade si lapha isikhona amanzi kukhona amakhilomitha ngibona amathathu kumba amane. Kachana sibili ukuthi iningi lethu asithwele nzima. Abe singola nje bembona basuke bebe ngconywana bebopi donki bedo sengqola. Thini iningi esingathi yabe singela zingqola uludubulo olukhulu kakhulu kumangalisayo. Uyikothe silazi sengapho ukuthi inxenye ngenzakala libe leli icebo elokuzwa laba abancedayo nje likwanisa ukuthi umbiko uhambe ngendawana yonke ukuthi kukwanisa ukuthi kwenye imini sizothola besincede ngamanzi wona la awomayo.
Benija Studio 7, aludaba Studio 7, zayizwa le 4.4 million elahleke koBulawayo. Bebekukho Donki Piri, njengoba nje bona uDonki Piri wazi ukuba busy ngabantu nje abahlaleleyo, bezihlalele nje bebe yi-6 othiwa hhayi bacabanga ukuqedula umnango wabo. Bebekukho manje uDonki Piri intanga zabo zifika ngama-AK-47. So phone unyathi nje labo Donki Piri kumele bebuye bezosiphendula la, bebuye emsakazweni bezochazaka kahle ukuthi imali le iye kuphi. Amasela lo abanjiwe lathi siwabone vela leke lesifike lezithombe lwafake nje kuma social media siwabone, because yabona into yakho mina yabona ukuthi ayikho, akunamali elahlekileyo. Ngabe ilahlekile Donki Piri kumele besebenze, waye bekwazi ukusebenza abantu abahlaleleyo.
Ngitiphilaneni lonke inkosi Mali Busisi. Ya, lingabangali, lingamangali ngalokho okwenzakala ekhaya kokutshontshwa kwezimali. Lingatshoni lithwala nzima abantu bakomthwakazi, lingathwali nzima. Le nto le uhlelo lozano lolo, inkunzi siyayazi thina, siyayazi. Asiyifundiswa izano, inkunzi siyayazi, akusiyinkunzi leyana. Laphayana njengamaka siyayolana bazothatha imali yana ngendlela abatshela ukuthi bona bahlakaniphile kathi sibabhekile. Akusiyinkunzi leyana abantu bakhethu, lingatshoni lithwala nzima.
Studio 7 njani lonke basakazi. Ndivulilela wethu ama-record njalo kho sihlala sifaka lingafaki nje, sifaka abangani benu. But mina ngiza ngendaba yenale abantu kuthiwa batshontshile ukhuzeni imali. Amapholisa wona khona esibaya namhlanje cabanga ukuthi bebambane ukuze bebambe izigebenga. Behlala bekhuluma njalo sonke isikhathi uma kutshontshwa imali. Akulanceda into abayikhulumayo. Anti bayazana bona into zabo abazenzayo khona. Labona abasebenza emabhenki.
Abo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to forget.
Kulibhiki uhlelo Walls of Fridays lomculi wengoma zokholo uFayos Bebe, njalo ongumfundisi koBulawayo, usekhiphe idlalade elija elithi Sonqotshelwa. Azizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngempela namhla umculi ongumpheki wemculo etshiyeneyo encedisa abanye abaculi abacindezelayo kuye imculo yabo. Siyakwamukela mfundisi.
Salibonani balaleli, igama nguFayinos Bebe, umculi wengoma zokholo lomshumayeli wevangeli. Njalo ngaqala ukurekhoda i-50 album ngo-2016, ngilokhu ngisaqhubeka njalo ngisenza umsebenzi kaThixo. onguye owangikhulula ebugqilini kukasathane engangene kibo.
Upepe ukipe jaraji la kehelicha alibiza sunmochelwa Ingazana labanye ukulipheka.
Le album esiyiphetheyo iqala ukuphekwa eminyakeni odlulileyo 2023 yaze yaphela kuwona lo umnyaka. Irekhodwe eVelocity Records Zimbabwe Recording Studio. Ngisebenzelo Patrick Nyawumwe as my sound engineer, kuma backing vocalist bengilonkosikazi wami uMrs Bebe, lomunye intombazana okuthiwa uRopa Fatso Malungwe.
Abantu banamukela njani idlathe leli Bebe?
Le album ethi sanqotshelwa ikhutshwe mhla ka 30 August kuwona lomnyaka 2024, njalo hayi abantu bayamukela kakuhle, sibili bayajabula ngayo.
Manje njengomfundisi, ngabe uyatholakala yini kumakhasi okuzilibazisa ebulenjini be internet?
Ku social media ngiyatholakala ku YouTube, ku Instagram, ku Facebook la ku TikTok at Finos Bebe. Ubebe wangkhona ngu-BHEBE.
Umfundisi uFinos Bebe kachumayeli kuphela ecaweni uyacula. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje. Bela sonto edlekini lonke ithomo lami uEzra Jesus Bani.
Savumi sibongile kakhulu Eza Jesus Banda ngomculo lo okhona. Yekulive talk lingakhohlwa sikhuluma ngodaba lwamantombazana lwe-International Day of the Girl Child. Hayi-ke oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Libe le mpelaviki emnandi, ilale kwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.